iprogramu le silesikhathi eside kakhulu singakaqalisi i-water rationing, singakaniki i-water shedding. Iprogramu le yayivele sikhona. Every household is given 5 kiloliters every month. So akukhethi ukuthi khona ngama-targeted families kumbe ama-widows wathi every house is benefiting from that, from the city council. Labo abaswelayo abasezindlini abadubeka kakhulu bayabuya kithi ekhansilini balandise udubo labo abalalo, bese sibona iplan ukuthi singabancedisa ngokungakanani labo bantu, ngoba silabo ama-orphans emawadini ethu khonapha. Kodwa-ke sabanika i-privilege yokuthi olohlupho ongayenelisi ukubhadala amanzi uyabuya kithi thina ama-councillors abeke udubo lwakhe ukuze sibone ukuthi singamphathisa kangakanani. Kube sokusithi labo ama-childhood families nxa bene-problem yokubhadala amanzi abo, yibo esithi bayabuya kithi exemplary, batho udubo abalalo, sibe sesibona indlela yokuthi singabancedisa njani njengoba babe bevele bene-problem.
Zonke inhlelo zamanzi singathi okwakhathesi siqhubeka kuhle yini edolobheni lakoBulawayo?
Hayi, okwalezi nsuku mina njengochairperson wamanzi, amanzi silawo emadamu, kodwa lokhu sikhuthaza ukuthi abantu bayasebenzise ngonanzelelo. Ngani? Ngoba idolobho selikhulile, amadamu esilawo lapha alokhu engakudala kasenelisi uBulawayo i-population yakhe. That's why sisithi abantu basebenzise amanzi ngonanzelelo. Sabhana ukusebenzisa ama-hose pipe, sabhana ukusebenzisa ukuthi amanzi la aklini asetshenziswe ukwakha ezinye izinto ezithile, kube ngamanzi ama-domestic local purposes only.